Sa ndekile ngitemba ukwejayela izinto lokhu. Ngiyazi ukuthi sawabona imhlangano eminingi ngomsebenzi wakho, sawabona ukuthi wenzani imhlangano. Nxa kulabantu abasay abayi-30,000, akusho ukuthi khona abantu laba abasoze basukume baye ematoyilethi, asoze basukume bake bahambe bezezinye izinto. Kungamangalisa ukuthi abantu baphonge ukuhlala phansi kungala muntu osukumileyo esiya enxe siyazincedangumbe emagrosa esiyela ukuze. So manje abantu bakuthina sebeqhakathekisa khonokho ukuhamba kwabantu abalutshwane okwedlula abantu ababuya emhlanganweni. Ungathi usuke khonale lapho uvela khona engxe kuma-kilometers athize angu-5 kumba angu-10 uhambele ukuyasuka. Akusebenzi njalo. Even liba lutshwane endlini abantu baphuma bayekwenza okunye engxe okubahluphayo emzimbeni yabo sebefuna ukuya khona ngale. So angikwazi ukuthi kona abantu laba abakhuluma ngakho kubahlupha ngani ngokuthi abantu laba babelanda umhlanzi we-ZANU PF kumbe basuka besiya ema-toilet basuka besiyakhangela ezinye izinto bengcebe sebelambile besiyadinga okunye ulokhu zena abafuna kubancede sekungaba ndicala khonokho.
Uphenyo olusanda ukwenziwa lutshengisa ukuthi lanxa umongameli Mnangagwa ikhokhela kodwa umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance laye ungemuva khonapho mbijana njalo kungenzakala ukuthi amedlule ukhetho lungafiki.
Nxa abantu begijima bagijimela ukuthi bawine ngakho gijimela ukuluza. So thina sigijimela ukuwina njalo sizawina. Ngithemba ukuthi ulokhu uzena uChamisa ugijimela ukuwina kodwa uthi egijima khonapho abantu kuhambe khangela izinto esizamnqizozisa ngokuthi ukuhambe thalaza. So ukuthalaza lokhela kuzamlimaza okumangalisa ngokuthi ukuhambe khangela se uthatha isikhathi ekhangela izeki uthatha isikhathi ekhangela ukuthi amavoti ahamba njani uthatha isikhathi ukuthi ukhandle ukuprintwa lokhu asuwa msebenzi wakhe lokho owakhe umsebenzi ngokuthi khona ancintanisane lomunye wakhe ogijimayo. Ungathi Jehova makasi ukuhambe uyethoyilethi uthi abanye uyacela lokhu beJehova belindele wena akusebenzi njalo kupolitics. Yena akaqinise uhlelo lwakhe lokukhankasa aqinise uhlelo lwakhe lokuthi alethe ama-voters kuye. Ucandidate wethu ubaba umongameli uMnangagwa ukhangele i-race lokusebenza kwethu izinto akuladlame akulakuxokozela abantu bayazenzela ntando. Abantu yikho bebuya ngobuningi babo sebebona ukuthi idizeli winayo yiliphi.
Kulabanye njalo abathi ibandla le-ZANU PF yilo belisembusweni kusukisela ilizwe lithola uzibuthi lokho kungabantu abafanayo pho kuzatshintshana.
Ibandla le-ZANU PF yilelo lethu uzibuthi kulelizwe leli yilo elanika izikolo imfundo bonke abantu laba asebeliphikisa abanjengaboChamisa maabantu abafundiswa i-ZANU PF zinhlelo ze-ZANU PF ngama-programs e-ZANU PF njalo ilizwe leli phela lisulela alibuyanga ngamazahwa labuya ngegazi lamajaha amaningi lamantombazana amaningi abasoze bathathe ilizwe elibuye ngobunzima ngayo bafungulifaka ezandleni zabantu abangalashiwa lapo. Ayisikho ukuthi khona abantu laba abakhokhela i-ZANU PF bazifakile bafakwe ngabantu. Abantu yibo abazakushuthena hhayi lapha sibafuni laba siyabafuna kodwa ngiyazi ukuthi abantu bafuna umuntu owaziyo ukuthi khona uzagcina ilizwe leli kanjani njalo uzagcina abantu behlezi ngokuthula behlezi ngokujabula behlezi ngentuthuko not behlezi ngokwesaba ngokuthi umuntu kazi into yenzayo.
Libone ngani usekelo lukhona kuzo zonke izigaba zelizwe? Sabona eminye imihlangano njengecholocho ingani kwakungagcwalanga kakhulu.
Icholocho sasi kwakuyimeeting yama-constituents amabili engaso meeting yelo kuze niye emat north yonke. Ngangikhona icholocho babuya abantu kodwa iqiniso lonke ukuthi babuya abaningi ngokuthanda iphathi kwakugodokola lokho anotona kwakungeza but akula muntu owasukwayo wahamba abantu babuya azange bathwale bazivuyela bodwa abantu ngokuthanda iphathi yabo and kuyenzakala kuwo wonke ama-provinces. I-ZANU PF yiyo yodwa iphathi efield ama-candidates amaningi okumangalisayo njalo futhi yiyo yodwa vele esilida esiphambili kukhetho lolu ngokuthi sinendawo eziningi ezingatshalenjwanga sesithi ama-councillors amaningi angatshalenjwanga asebewinile silamanye I think even i-candidate e-parliament engazange iphikiswe iyatshengisela ukuthi ona yiphathi eyaziwayo eZimbabwe yiyo njalo iphathi ethembisa abantu ngengakusasa yabo. Of course kulezinye iindawo ezingaba zingathi kulongathi kuloku kulobunzima especially kuma towns eHarare lakoBulawayo. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kulo lukhetho olubuyayo next week laka 30 iHarare sizaba lamasithi athize esizathola khona ngale, neBulawayo sizaba lamasithi athize esizathola nxa singatholanga wonke. Ngokuthi abantu sebediniwe ngilokhu ze-opposition ezihlala zicabana suku zonke nabantu abathanda ukulwa, khangela into eyenzakayo abayenze umama uKhuphe, bamhlakaza, bamnyangisa, bamtshaya, balimaza abantu. Aso politics leyo njalo. Kumbe ngowephathi yakho, kumbe aso wephathi yakho, umhloniphe ngokuthi ulabanye abantu labo bamhloniphayo. Yidemokrasi esiyaziyo, yidemokrasi esayilwelayo. Yikho thina ungazange uzwe kuzana uPF sithethisa muntu, kumbe siseyisa umuntu simkhangelela phansi. Ukhangela izinto ezenziwa ngobidi. Kakho omunye umuntu ongcono ngaphandle kwakhe, kodwa uthi uyamkhangela kakula muntu omvotelayo. Thina sihlonipha abantu, yikho-ke abantu labo esihlonipha, yikho sivotelwa ngabantu.